Inhlanganiso le ibunjwe ngodokotela abongi kunye lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo kweleBritane ukuthi ilwisane lokusabalala komkhuhlane wesihudo owekholera osukhathazile eZimbabwe. Umnumzana Freeman Ncube oyemathebeleland Development Committee ngomunye owasungule inhlanganiso le.
Thina ke njengemathebeleland Development Initiative sibone kufanele ukuthi sihlangane lezinye inhlanganiso labodokotela, labonesi, labanye inhlanganiso nje ngesiphangephange ukuthi sihlangane safoma iDiaspora Cholera Crisis Committee.
Uye phambili uNcube echaza ngomsebenzi wali committee.
Inhlanganiso leyo sizama ukuthi sibone ukuthi siya enza ama research kulabodokotela phakathi ukuthi babone ukuthi yikwini abangawuncedisa, abangancedisa ukuthi sibone ukuthi siyavikela lo mkhuhlane ukuthi ungayiphambili. Singakulungisa lokho kuzayenza ukuthi sibone ukuthi izinto eziningi eziyizo ekade zidala umkhuhlane lo ziyaphela.
Umkhuhlane lo uyavikeleka njalo awukho emazweni asathuthukayo. Kutsho uNcube othi umangaliswayo ukuthi kwenzakala njani kweleZimbabwe ukuthi abantu babulawe ngumkhuhlane onje.
Lokhu sisehluleka ukuthi sivikele umkhuhlane okwenza ukuthi siwuvikele. Bengicela ukuthi abangani bami bonke abakudiaspora labangaphandle asizameni ukuthi sincediseni. Umkhuhlane lowo ungakaphumeli ngaphandle, ungakafohli ukuthi ugcwale yonke ndawo.
Uqhubeke uNcube ekhuthaza uhulumende ukuthi alungise impompi zamanzi.
Ama-local authorities nohulumende into yakuqala bazame ukuthi balungise lawo mapayipi adubukileyo ayiwo akhipha amanzi angcolileyo angena kwamanye amanzi lemgodini, ama-bore waters asengcolile ngenxa yamanzi la angcolileyo avela emapayipini. Siyazama lathi nje njenge-Diaspora Cholera Crisis Committee ukuthi sihlanganise izimali, sithumele izimali ukuthi ziyencedisa khona ngale.
Izibonakaliso zalumkhuhlane ikuzwa isisu esibuhlungu njalo sikugijimisa uhuda ubuye uhlanze uzizwe uphela amandla ubuye uzwe uwoma. Incwethu zezempela kahle zithi umkhuhlane wesihudo sekholera wenqabelwa ukuhlanzeka, udle ukudla okushisayo njalo ubilisa amanzi kuqala ongakawanathi. Ngimela e-Studio 7 eLondon, ikamramu ezo Jesus Banda.